Omunye wabaphepha ebhalakwe umnumzana Charles Thomas uthi umnankagwa bekumele aqale axolise engakwenzi idili lakhe lokuqala umsebenzi. UThomas uthi wagangilwa ekhanda ngamabutho e-5th Brigade njalo uthi lanamhla inxeba lelo lidinga ukwelatshwa. Ugcizelele wathi usephilela evalweni ngenxa yokuthi umnankagwa senguye oziphethe esidukwini.
Ngile-24 ama prescription afuna ukuthi ngangenziwe i-CT scan ngokutshawa kwami ebhalakwe. Ngake ngazama uhulumende ukuthi ngenze njani, ndatshiswe njani, lanamhla lokhu ngigula. Kodwa sibone akulaveki, sonke salimalayo esihlangene kumntu wakazi liberation front. Esilamanxeba lokhu esikhangelele ukuthi uhulumende lo njebona uzasixolisa, kodwa sesimangala kufakwa amabhokisi ukuthiwa kuyavotwa. Bengaqali besikhalele nje kodwa ukuthi hawu la ushuthi nangalezo bakithi.
Ibutho le-5th Brigade lenza ucuku olumangalisayo ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukubamba abesifazana iganyavu, ukusika abantu izitho zomzimba ezigoqela indebe zomlomo, izandla, inyawo lezinye izitho njalo abazithweleyo behlinzwa bephila bevulwa izisu. Abanye ngabangcwatshwa bephila kuthi abanye ngababegejiswa amathuna abo babe sebedutshulwa begqitshelwe khonapho. Umlandu ababewetheswa kwakungowokuthi basekela ibandla lezaphu kumbe ama-dissidents. Omunye owasila ezandleni zamasotsha kaMgabe okhethe ukubizwa ngokuthi unkosikazi sefunyenwe moyo okungayisilo igama lakhe sibisibili uthi laloba izehlakalo zombhuqazo zenzakala esesemncinyane uyakhumbula ukuthi udade wabo wahlinzwa isisu ezithele ngoba besithi wayethwele i-dissident. Uthi njalo uyise wabulawelwa ukuzama ukuvikela indodakazi yakhe ukuthi ingabulawa. Umoyo uthi umnankagwa kumele axolise ngoba imuli yakwakhe yafa ngendlela ebuhlungu. Uthi nxa engaxolisanga kuyabe kuveza sobala ukuthi lolu cuku ulakho ukulwenza futhi yiloba nini.
Umnankagwa kumele axolise ngoba okwenzakalayo kubuhlungu. Mina ngafelwa ngudadewethu lobaba. Udadewethu wayezithwele ngesikhathi sangikhona. Opasi bafika bathi uzithwele i-dissident ngakho bafuna ukulibona lelo dissident. Babesithi bazamquma isisu ukuthi balibone lelo dissident. Ubaba wasesithi akhulumisane labo ukuthi bengenzi khona lokho ababefuna ukukwenza. Babese bemtshaya, udadewethu bamquma isisu bamkhipha umntwana. Yena wopha waze wafa, nomntwana laye waze wafa ngapha eceleni. Ubaba bamtshaya, bamsikasika kancane kancane, laye waze wafa.
Owake waba ngumphathintambo wogatsha lukahulumende olwalukhuthaza ukuxolelana lokukhumisana umlotha olwe-National Healing, umnumzana Moses Mzila Ndlovu, uthi umnankagwa kumele axolise kuZulu weMatabeleland leMidlands kanye lakuZulu weZimbabwe jikelele.
Nxa kuyukuthi uzimisele ukuthi alungise udaba lokufanele kunikwa abantu abalezo zigaba amandla ukuthi batsho ukuthi umuntu omele anikwe indawo yokuhlala ngubani.
Umzila uthi ukuxolisa kwehlula ngesikhathi kulo hulumende womanyano, kodwa khathesi umnankagwa ulomlando wokuxolisa njengomuntu osethembise ukuthi ufuna ukuqondisa ilizwe. Ngaphandle kombhuqazo wegukurawundi, umnankagwa wetheswa njalo icala lokukhokhela ekuhleleni udlakela olwaluqondiswe kubasekeli be-MDC ngamalunga ebandla leZANU-PF, ikakhulu kukhetho luka-2008. Sibuze igqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Tineyi Mukwewa ukuthi kambe lungalungisiswa njani lolu daba.
Abantu babekhalela ukuthi aphongutsho ukuthi ngesikhathi esinje kulalokho okwenzakalayo, ngiyacela Zulu lingixolele. Yinto nje abantu abafunayo ibala elilodwa lokuthi sorry ngalokho engakwenzayo. Abantu bavame ukuthi bakuxolele kumbe kuyavala nje izilonda kumbe kuse kuqalise kumbe ukukhumisana umlotha.
Udaba lombhuqazwe lokhe luzisa abantu ubuhlungu ikakhulu emhlubu weMatabeleland ngoba phezu kokungaxoliswa uZulu ukhala ngokuthi ulokhe ebandlululwa njalo encindezelwa. Abanye bathi udaba lolu kumele lulungisise masinya, abakwenzayo besaphila lababulawelwa izihlobo besaphila. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.